thina saya empini silwela ilungelo labantu bakithi ukuthi ba bathole ethiwa universal suffrage, one man one vote, yikho kwakuqala. Okwesibili, sithanda ukunanzelela ukuthi ukhetho lwamatoba lensiza luveze iphutha elikhona lavusa isilwane esiphila ngegazi labantu esiyizanupiyeni. Udlakela esilubonileyo ematobo ensiza ludlakela esamthini ukulubona ngesikhathi sikagubrawu kusikhumbuzile kakhulu, and kwenzakale ubuhlungu kwakhona, kwenzakale umongameli ekobulawayo ekhuluma lamaezinduna esithi kulohlelo lokuthi kulungiswe kudaba lwegubrawu, kodwa bona bebebhizi beyiphinda leyo gubrawu.
Singathi-ke kuyo phambili-ke ukubona njani kungenziwani ngakhona ukho okhuluma ngakho udlakela le nto ezinjalo.
Uyabona inkinga esinayo ngeyokuthi abantu esincintisana labo uhulumende waseZimbabwe, inkinga ekhona yokuthi akalawo amaqhinga, akalayo amapolicy mhlawumbe angawathengisa ebantwini. Into aseyiphethe kathesi ludlakela lokusebenzisa ama-state resources ukuthi nxa bengatshaywanga abantu uyabathenga, nxa engabathenganga uyabethusela. Kusetshenziswa ama-government structures ahlanganisela amapolisa, amasosha lezinduna zonezo. Okubalulekileyo esikugqugquzela abantu bakithi yokuthi beqhubeke berejiste ukuvota.